okusimangalisa ukuthi akulive in one ophezu kofana sekwawabotshwa kodwa makungakungagcweli ukuthi bonakalana kubhururi bakhe yibo abenza ugwele egwele asinekuthi ohambe ebhugeni esitokisini akakaye ekhoti baye wadonsela ezitokisini kodwa akulokuvele ekhoti so akuyakhuluma amazwi amahle umongameli sesimeleli -ection
limeleleni
sibone sebebotshiwe phela badonsela umthethwandaba izindaba zakhona zonke ziningi iy'ndaba ezenzakalayo izimali ezidala kahle ezizalisayo ezizasa ukudenga imoto ilambogini udenge nomhlakazibani imali yakhona sizothi ivela ngapi but abantu bangungunu bathi kulobugwele kugwele obuthile okwenzakalayo khonaphana
ukuthi singakwenziwani ukwezethi kulwisana lokungathembeki lokho
ngababotshwa abantu umthetho awungakhethi ukuthi uzwane ngozwane okathesi amapholisa ethu balethi bafile engqondo lyani ukuthi besaba ukubopha abanye abantu kanti esingamaphosa aphiwe amandla okuthi babopha abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kuna-action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo okungemazi kuphela
ye siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngiyakhuluma ngakho lokho ukuthi bangaze bebopha abanye abantu bayakhithwa lingakathoni konokho-ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali khonokho
lokho sokuthi yona kusebenzela ngwayela manje Zimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umntulwane ongenile esitokisini waye ngathiwa yemthethwandaba akulandelelwa khona lokho akulandelelwa ukuthi ungene esitokisini naye ephuthe emthethwandaba indaba yakhe yethi ayigwetshwa ayigwetshwa akhulule ngayikhulule kodwa akula oyedwa phakathi wabofikayo emthethwandaba ngabekokomhlaba uyalingana esibona khona ukuthi umuntu lecala mbekanacala kodwa nabaphendukele ezitokisini ba umuntu akhona uyangena uzothi awuthenga amachikenini ethengele isitokisi sonke amachikenini uzothi ahambe wayenza ishopping e-South Africa wathenga amatinisi e-R23,000 kodwa awusoze umbona into khona ehambe emthethwandaba
singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi enxa abanye abantu bamumente okuthize akunjalo mfundo
kukhona ngani kunjalo ngani kunjalo ngoba sizwile sifile ikhaya kade indoda lapha ekanti bayaxabana lenkosikazi sozasothi hayi ungafaki umthethwandaba abo kuyavela ezinye indaba kuvele kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphandwa amangcwaba indaba lezi akambe emthethwandaba so yikho zifisa mjem yikho zifisa yikuthi nje umuntu ngeko emsakazini ukuthi izwane nje lokhu nalokhu ngoba uyadinga lobufakazi kodwa sekukhangele ngami ukuthi hayi kunikwa kantiwana la